Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza eseWashington DC. Olamukela uStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 30 uNkwenkwezi 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDC Alliance lithi lanxa umthethwandaba waphezulu ulahle isicelo salo sokumisa ibandla le-MDCT ukuthi lixotshise amalunga leli bandla edale lephalamende, lizaqhubeka liqinile lingadabukanga phakathi ngoba amalunga alo azimisele ukunqoba kukhetho luka 2023.
Thanda ukubonga uPresident Dlamini ukuthi lami ngisebenze labantu besintwini ngikhumutshele ngesiNdebele bezwe kuhle ngoba izolo sisathabile sisithi sizaqhubeka sikhulume labantu bakwethu. Nangu Justice Kitapi wasetheka imbola.
Amapolisa athi sokule nombolo zocingo abantu abangazichaya nxa befuna ukubazisa ngalabo abachapha imngcele ngokungekho emthethweni bengena elizweni kumbe ababaleka endaweni lapho abagcinwe khona ezama quarantine centers. Sizaxoxa lomunye ohlezi kundawo lezi zokulondoloza abantu besahlola igcikwane le-coronavirus.
Akuna mbeda sinala kuflu kungodonkana nje iphiwe ngodonkana okubili. Akuze ukuthi zibambe ithumbu esine siphiwe okuyi-three slices ngesinye isikhathi ngilethira imihlulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Amapolisa athi sokule nombolo zocingo abantu abangazichaya nxa befuna ukubazisa ngalabo abachapha ingcwele ngokungekho emthethweni bengena elizweni kumbe ababaleka endaweni lapho abagcinwe khona besahlolwa ukuthi bengabe beligcikwane le-coronavirus kumbe hayi ezama quarantine centers. Lokhu ngeminye yemizamo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Njalo inombolo lezi ngu-024-270-3631. Ugatsha lukahulumende olwezempilakahle luthi inani labantu asebele gcikwane leli elizweni selikhuphukile laya kukhulu elilamachumi ayisithupha i-160 kulandela abalichumi lanye abatholakale belalo izolo, iningi kungabavela kwamanye amazwe. Uhulumende uthi bakhona njalo abavela kwamanye amazwe abalinde ukuhlolwa igcikwane le-coronavirus. Ikolitshi le-John Hopkins University lithi emhlabeni jikelele sebefika phose izigidi eziyisithupha abaleli gcikwane, i-5,968,693. Lona leli gcikwane selibulale abedlula amakhulu azinkulungwane ezintathu lamachumi ayisithupha emhlabeni jikelele, i-365,796. Ibandla le-MDC Alliance lithi lanxa umthethwandaba waphezulu owe-High Court ulahle isicelo salo sokumisa ibandla le-MDCT ukuthi lixotshe amalunga leli bandla edale lephalamende, lizaqhubeka liqinile lingadabukanga phakathi ngoba amalunga alo azimisele ukunqoba kukhetho luka-2023. Isinqumo esethulwe izolo sithi ibandla le-MDC Alliance alingeke lathi lizimele lodwa phandle kwe-MDCT ngoba lingalasisekelo sombuso. Ngalokho umthethwandaba uthe okwenziwa libandla le-MDC T ukuxotsha amalunga leli bandla kusemthethweni. Ibandla le-MDC Alliance yilo elethulela umthethwandaba lolu daba lisithi luthoniswe ngesiphangiphangi, kodwa umthethwandaba uthe akukho okukhomba ukuba lolu daba lumelelo lwamukelwe luthoniswe ngesiphangiphangi. Sixoxa losanda ukukhethwa ukuba ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uDr. Felix Makalela Mafa ngalolu daba.
Okokuqala ngithanda ukubonga upresident Janisa ukuthi lami ngisebenze labantu besintwini ngihumutshele ngesiNdebele bezwe kumuhle ngoba izolo sisathabile sisithi sizaqhubeka sikhulume labantu bakwethu. Nangu Justice Kitapi wasephela imboza engasoze idliwe nje lebhundwane ngenxa yokuthi uthi yena kasoze elandele omunye ujaji. Kanti thina siyakwazi ukuthi amajaji alandela okuthiwa yi-president. Khonokho kutshengisa ukuthi into le ivoxwa ngabomo. Ngizama ukutshela abakamthwakazi bonke abalaleleyo ukuthi hhayi bangalahlithemba ngokufelwa. Le yinto enziwa ngabomo njengoba besazi ukuthi u-Ian Douglas Smith ngo-1979 wafoma internal settlement yaba yi-Rhodesia. Yaba yiZimbabwe Rhodesia yaphela within 6 months. Bayavoxa ngoba abantu laba thina sithi akusoze kube njalo ngoba sahamba saya ngo-2018 sakhonjesa sazuza upresident Janisa over 2 million votes. Saba nama-MPs sibhalise NDC Alliance sahamba e-court saya-challenge upresident weZANU u-ED Mnangagwa CNDC Alliance. Saya register Political Finance Act CNDC Alliance. Saya Parliament CNDC Alliance. Because it's mangala. Namhla kuthi umntwana wakomoyo sethiwa umntwana sethiwa ngakosibala. Angizake ngikubone okunjalo lokhu engazalwayo. Njalo NDC ithi yinqwala okwenziwe ngomunye ujaji.
Isinqumo lesi singabe sisitsho ukuthi singabona ibandla le-NDC Alliance libhidlika na, ngoba singabona abanye amalunga edalele ephalamende esiya ku-MDCT ekhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe, njalo sokunika ibandla leZANU PF amandla.
Konke lokhu kumvalo kupolitics. Abanye abantu bangabe sebefuna ukukapula, kodwa abantu ababavotelayo balamandla ukuthi bangahamba emthethweni ndaba baye kuthi lo isamvothela. Ndingaze lidabuke uNjobe wathatha abantu wahambisa abantu abatshana eMozambique, uthe senza amanyala ama-recruits nama-freedom fighters bamala. Bonabo abangathatha sebesiya kukhuphe lo Mondlura ngokukapula, hhayi abantu bazababona bona ngoba kusasa kunamuhla. Thina sikhanyela le ukuthi abantu babe lokudla, babe lamanzi, babe nezikolo, babe lezilezilelekulilemali, babe lenotho yabo. Kodwa lo ofuna ukukapula wedwa, hhathi kuzaphela njengamazolo. Ubukhosi kufanele lamazolo mntanesisi.
Lowo ngu-Dr. Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Sixoxelaye ekobulawayo. Ukuhlaziya lolu daba sikhuluma lomnumzana Bekezela Madumafuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
I-decision le ephuma ekhothi ichiye abantu abaningi bedidekile, be-confused, bengazwisisi ukuthi kuhamba njani. Owakathesi mbona ngani ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana uNelson Chamisa selifike ezingeni lokuthi ke lihlale phansi licabangisise ukuthi njengoba i-High Court isithe lona kalizange limiswe ngokusemthethweni ngendlela eyilo, ayiyo ukuthi alikhonstithuthwanga kuhle. I think sokumele bebuyele behlala phansi belandele into ngendlela maybe engani iqondile ngokwemthethweni, not nje ngokuthakazelelwa ngabantu. Kwenza i-constitution entsha iphume lidikleri i-MDC Alliance ibe libandla elitsha elizimele lodwa elingelani le-MDCT engabe yathiwa ngubaba uTsvangirai kumbe ekhokhelwa nguThokozani Khuphe. Yiko indlela ukuthi ibandla leli liphumelele liye phambili, ngokube lokho elilwisana le-decision le lilwisana noKhuphe ngayo le ndaba. Amboni kusiyafika ukuthi kuyanginceda ngani sisama-elections lawo elokhu esondela.
Sibonile njalo inkokheli esanda ukukhethwa ku-standing committee yebandla leli ngaphambilini kwesinqumo somthethwandaba. Ubone ngani laso singengezelela ekudaleni ingxabangxoza kuleli bandla?
UMahere ujoyine iparty ngoJune ngomnyaka ophelileyo, kakabi lo mnyaka esephathini. ndiyanga ubona kwabantu abaningi hayi akakayizwisisi lokuthi MDC yini iminjani uyangaphi kusuka nga ngesikhathi esinje kulokuxokozela kungaka inke kube liphutha elikhulu kakhulu njalo lokuthi sithathe ubaba uMafa abe umsekeli wakhe futhi mbona ngelinye iphutha ukuthi nga ubaba uMafa nguye ofaka uThabo ngusekretary wokuyaqoqa ibandla emaphandleni kulokuthatha umfana omutsha ongangoHappy Motsitsiba ukuthi kuthi ayeqoqa ibandla emaphandleni nxa kade sokunzima uThidzibo bengasebenza ngcono loMahere ingxenye bebengaphosa bezame kodwa hhayi laye kaMahere hhayi kabayicabangisi kuhle bakhona abantu abasizinto ku-MDC abangabayizikhulumeli zephathi
lona ibandla le-MDC elikhokhelwa ngonkosazana Thokozani Khuphi ubona lisiba labantu abaningi yini abazabuya kulo njalo lokhu kutshona kubandla leZANU-PF
abalolwazi into beqinisile bathi ipolitiki ngumdlalo wamanamba bakhona abazaphuma ku-MDC kaNelson Chamisa bejoyine uKhuphi njengoba sesibabona lama-MP ikakhulu kwi-leadership khona ngale banange futhi abanye abazaphuma ngoba bebona uKhuphi ephethe amandla e-court order ezangincedisa ukulwisa uChamisa especially abazafuna abasephalamenti ingxenye abazafuna ukuprotekta indawo zabo ephalamenti khona lokho kuza cause confusion enkulu kakhulu ku-MDC kaChamisa and kungaya kwi-affect sisiya kuma-election ka-2023 ngoba iphathi izahamba idabukile kukanti kufuneka ukuthi iphathi le ibambane so kule ndawo eziningi lapho iZANU-PF efike iwine khona kodwa usuyabala amavoti ezanu ubone imalutshwana kulama MDC wonke ayabe ehlukene kuyaqinisa iqembu leZANU-PF njalo abantu phandle nxa bebona kulokuxokozela okungaka le-confusion yonke leyo bahle bathi MDC ngumdlalo so sebezicabanga ukuthi hayi ngcono sizihlalele leZANU yangikhona yena leyo futhi nga kulesi khathi MDC ihlale phansi ngokuphangisa behlanganisa amakhanda ndawonye kuphuma inxa kuvuma into eyodwa ngoba wonke umuntu uyafunakala kupolitics bathi igame yamanamba abakabakuqondisa indaba yabo sibona ukuthi kuphuma into eyodwa
lo ngumnumzana abekezela amadoma afuzwayo ingcwethi ecobongula ezombusazwe sixoxelaye eseGwanda isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphi umkhokheli we-MDCT umnumzana Khaliphani Phukeni utshele iStudio 7 izolo ukuthi ngempela bazakhupha wonke amalunga edale lephalamende athintwa yisinqumo somthethwandaba njalo angafuni ukulandela izixwayiso zebandla labo kwezemaphandleni izakhamizi zenumber 2 eBethel eGwanda South zikhala ngodubo lokusilela kwamanzi kulandela ukudabuka kwetanka abalisebenzisayo osokudale ukuthi zivuthane ngobuningi bazo lapho zikhelela okuzifaka engozini yokuhlaselwa ligcikwane le-coronavirus u-Albert Ncube usipha lolu daba
izakhamizi ezixhumane lazo lapho ezikhelela khona amanzi zithi ukuvuza kwetanka lokhu kudala ukuthi zihlale isikhathi eside zilindele amanzi ngoba engasaphumi kakhulu kude abanye sebesikhe edamu ngenxa yalolu dubo inhlanganiso ye-Africa isebenzisa uncedo lwe-USAID yafaka impompo ezidonsa amanzi ngamandla elanga esola nakenye kodwa udubo oselikhona ikuvuza kwetanki yamanzi osekudala ukuthi amanzi aphume kancane unkosikazi Duduzile Ndlovu umgcinisihlalo wekomiti ekhangelelesi sigojo uthi sekudingakala ukuthi kutshintshwe itanka lamanzi leli eselidabukile
manje into esesihlana layo kathesi ukuthi ujojo wethu sedabukile yikho lapho sesidinga ukuthi siyathola ukuthi sithole omunye ujojo sesihambisa iripoti leyo kucouncil into ucouncil wasiphendula kanye wathi njengoba libona umumo usesenzi awukabi lokuthi ama-ofisi avulile kuyesihlupha ngoba amanzi asisatholi ngemfanelo kathesi kunjifoisha kufanele ukuthi sidale lapha amasoli akusa amanzi kungavelilanga lithi amanzi kasapompeki
amazwi akha agcizelelwe ngunkosikazi yepispanda othi udubo lwamanzi beselunganeni esigabeni sabo kodwa ukudabuka kwetanka lamanzi lokhu sekubalethele ubunzima
so khathesi bathe kusifakela ujojo udubo lwabangani lubanganene ngoba kunabantu besikhelela ngapha abanye bekhelela ngalo inkomo lazozinathi kungani usifake engozini ngoba bayasondelelana but ngokuthi amanzi akhona abebanjwe ephithizelwa beyawakha fast fast khonapho kugcina besondelela
udubo lwamanzi emakhaya aseGwanda South lubhahile endaweni eziningi njalo lukhangele lokuthi lusabalale kunyanga ezimbili ezilandelayo ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Kusenjalo abazali abalabantwana abafunda ezikolo zemakhaya bathi uhulumende kumele aqala lungisise izikolo zemaphandleni zingakavulwa ukuze benqatshele ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Unkosikazi Thando Mawube Matanangombe uthi kuningi okusilelayo kulezi zikolo okudinga ukuthi kukhangelwe phambilini ngokuvula kwazo.
Angiboni ukuthi kungeneliseka ukugcinakala kwabantwana abeke kakhulu ezikolweni zemfundo ephansi ngoba abantwana bancane ukuthi benelise ukulandela izixwayiso zakhona kungaba nzima. Njalo amanzi, indawo zokufundela into ezihluphayo kakhulu ezingeneliyo. Ngakuya ngani ngawo uhulumende uyathatha isikhathi sakhe ahlele izinto zakhe kungabi lokujahathize ngoba okuqakathekileyo yimpilo. Abantu bethu sibathanda bephila.
Amazwi la asekelwe ngunkosikazi Juliet Kiwane, umqondisi wenhlanganiso yabomama bemaphandleni e-Human Development Association of Zimbabwe Orders, othi kuza kuba nzima nakubabalisi ukuthi bafundise.
Kambe bona ababalisi bangakwanisa yini ukufundisa begqoka amamaski langa lonke? Njalo lawo mamaski, yebo kambe sizabathungela amaqhiye, sibabophela abantwana. Kambe amaqhiye azaphenduka kangaki? Kuvele kuzima lokho, izikolo kazime. Yona leni program uhulumende ayayizama e-radio emakhaya athumela ama-learning aids. Angimboni umzali olesibindi sokuhambisa umntana wakhe esikolo.
Ekhuluma esesikolo seMthabezi Zolo, umphathi ntambo ubona ngezemfundo uMnumzana Ken Mathema uthi uhulumende kakabeka ilanga lokuvulwa kwezikolo esithi lokho kuza kube ngemizamo azayithatha ekulwisaneni legciwane le-coronavirus. Uphinde wathi izikolo zonke kuzamele zibe namanzi aphuma empompini phambilini ngokuvula kwazo. Inani lalabo abahlaselwe igciwane le-coronavirus liyaliqonga mihla ngemihla. Zaliningi labazali lithi lizavela ukuthi nxa izikolo zingavulwa kuyabe kuyikufaka abantu ababo engozini. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Luyalandela uhlelo liphoma lendaba litshone lendaba.
Lingalitshona njani izilukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomunye wabavalelwe enkambeni zalabo abahlolwa egcikwane le-coronavirus kumbe nesilungu i-quarantine.
Ya, ungasitshela ukuthi ubungaphi komhlaba lapho uze ufike uvalelwe lapho sukhona fa?
Hayi, mina ngibuye ngivela eZambia. Sengifika eGoda langitshela ukuthi ngiyastrekthi ku-quarantine for 14 days. So ngalisuke eGoda ngalisuka Zambia ngifike eGoda amapholisa besiye Tarafaye ngasiya eSkolo.
Kodwa wena uvele uhlala ngani?
Mina ngivele ngihlala khona eZimbabwe.
Ye, edolobheni liphi?
EVictoria Falls.
Okay. So manje lapho livalelwe ngapha kwakhona?
Emonti High School.
Libane ngokunganani?
Ngiwafike ku-115 siyaphezulu kwa.
Manje lilala ngapi? Lilala emaklasini?
Yee, silala emaklasini.
Kule mbheda?
Akula mbheda, silala kufloro, kungodonkana nje, uphiwe ngodonkana okubili.
Umqando ke akugodoli kakhulu?
Ah, njengathi phansi kukazambezi kuyafiwa ngapha.
Manje bonke abavela eZambia njengoba abanye sisazi ukuthi bayahamba beyothengisa ingwa lokunye okuhluphayo eZimbabwe bayavalelwa.
Wonke umuntu ungatholakala nje useboda nje wenza ungavelanga elizini elifanzi nje bakhona abangena kusifana kanti yabeseboda nje zama ukuthi bezangaphathisa uyimpuphu nje awungela mpuphu ezweni ngaphandle straight ku-quarantine.
Manje ukudla ke liphi ukudla okunjani?
Ukudla ukuthi nje ubambe ithumbu yesini futhi okuyi-three slices nje kwesinye isikhathi ngilephi rayisi khonokho nje ngitiye nje thintisele nje uchago nje.
Manje esikolo lesi asila phela okokugezela khona njengoba singaso-boarding school, ligezwa ngani?
akukhona nje lathi ongamabhakete ukuthi kushiye
amanzi akhona abe khudunyeziwe
akuda 3.5 ngokufakela nje nje uvuke ekuseni ufake amasikeli ufakela nje ukuthi
izihlobo nabangane bayavunyelwa yini ukuthi baliphathele ukudla
asivunyelwe ukushaya kona yini khona nanoyeli ukuphathele ukudla abantu betha ku-quarantine naye bamfuti
bakhona sebelethwe ku-quarantine ngenxa yokulethela abanye ukudla
abalethela but bayaxotshwa ne-3PM office phakathi
manje lize livalelwe khonapho lahlolwa yini layenzwa ama-test
So, I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house. Manje lihlala njani omama bahlala endaweni yabo bodwa yini kumbe libuthelelwe endaweni
I share my classes are different, like one class is like a breakfast, which is class by class, and they are going to be like, this way, like you can get sent as far as the other business, and the other business is not. But still, in the way you have to pay, I say, so far, the way you need to go to the food, which is in the land of the other
Sike sezwa abanye beplumtree kuthiwa baphiwa amabhokisi amathathu kumbe amane awamajazi abakhwenyana asuka yaphela kuyenzakala yini khona la
hayi lapha sofa angikeza
hayi kuyenzakala hayi sizaba sikuthinta siza ukuthi kuhamba njani ungavalelisa uzulu
hayi ngiyabonga yonke wazola le
Enkambeni zalabo abahlolwa igcikwane le-coronavirus kumbe i-quarantine ngesilungu ongafunanga ukuqanjwa igama. Besixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gandhi asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazane namuhla sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yeSouth West Region Gender Network. Unkosikazi Chelesile Nyathi sicubungula ukuthi inhlanganiso yakhe incedisa njani umphakathi. Okhulumayo lapha noChelesile Nyathi bambiza abathi Chele. Izinto esizenzayo njengale inhlanganiso okunye kwakhona kugoqela i-information dissemination kuwonke nje ama-developmental areas.
I-region izigaba elisebenza kuzo yiziphi njalo khathesi kuyini eliphatheke ngakho
sisebenza ku-5 out of 10 provinces of Zimbabwe namely Bulawayo Metropolitan iseMathebeleland South iseMidland iseMajingo lama lenhlelo ezithiyeneyo esizenzayo. Kulolu hlelo esizenzayo okuthiwa yi-Spotlight Initiative esikhangela khona okwezinto ze-GBV, gender-based violence, khangela ama-harmful cultural practices. Ibuye futhi sisebenze sikukhangela izinto ze-local governance, ze-service delivery, kumathebe and south, ne-migrants.
Manje khathesi siyabona ukuthi kule gcikwane leli le-coronavirus lisebenza njani, njalo kuliyake likhangele yini okuhluphayo ngalesi sikhathi okungafana nakuhlukuluzwa ezindlini kumbe ukuthi abantu baphatheke njani ngalesi sehlakalo.
Igcikwane leli le-corona kuningi esikwenzayo okwakhathesi ngoba sinanzelele ukuthi igcikwane leli liya-affect-a obaba labomama differently. Sikhangelile sabona ukuthi siyahambisa ulwazi kuma-communities, sisebenzisa ama-structures esilawo kuma-communities njengoba nje siyi-network, sisebenza sila ama-community-based organizations ethu. So siyadisseminate information, njengoba siyananzelela ukuthi futhi i-information ilokhu okwenzakala ngeku-COVID-19 pandemic okunye okuphuma ku-social media kusene kungaso information eqondileyo. So siyabona ukuthi omama futhi ngalesi sikhathi bayahlukumezeka le-gender-based violence isisibaningi. Even futhi nabomthetho ngoba kuye kwaba le-ishu eyenzakaleyo e-Culture Park eyakofisa bango-2 njengenhlanganiso leyo sikuyi-forum futhi okuthiwa i-Materian Forum sakubhala i-statement ku-Zimbabwe Human Rights Commission ngendaba yokuhlukuluzwa kwalabo mama ababili abahlala e-Culture Park abatshaywa kabuhlungu namapholisa abavalelwa bengelacala yethi bezidinga izinto besiyathenga nje. So sabona ukuthi yizinto ezingabaphathi kuhle. So ku-COVID-19 sinanzelele ukuthi omama baphatheke kanzima ikakhulu ku-lockdown ngoba abantu abangomama abaningi baku-informal trading kabasela ndlela yokuzisiza. Siyasebenzisana lezinye iy'nhlanganiso njengoba siyi-network ukubona ukuthi abantu bayathola ulwazi oluqondileyo nokuthi baphathwa kuhle, ama-rights abo ayakhanyelwa, amalungelo abo. Abantu ama-messages amaningi ngomama. So-ke igciwane leli lakho ngokuthi balibahlukumeze kakhulu. Futhi siyananzelela ukuthi ama-expectations amaningi okuthi women and girls yibo aba-responsible for doing ama-domestic chores, nursing, ama-sick care, family members, kubafaka ku-higher risk of contracting the deadly coronavirus as compared to their male counterparts.
Bakhona eliyake libancede ngalokhu elikwenzayo, njalo libona njani ukuthi elikwenzayo kuyaphathisa umphakathi?
Esikwenzayo kuyaphathisa umphakathi. Siyake sireyize i-awareness yokuthi khona ama-safety agents should adhere to the constitution bengahlukuluzi ama-vulnerable groups unnecessarily. Njengoba ngikhulume nge-gender-based violence, siyareshare kuma-safety-net, kuma-counseling institutions. Abanye sisebenza labo baku-counseling, siyakule hotline bakhona yebo esesibancedisile during the COVID-19 pandemic. Olunye uncedo olubambekayo ngolokudistributha i-PPE kulabo abangelayo kuma-community esisebenza sikuwo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Chelesile Nyathi, umqondisi wenhlanganiso ye-South West Region Gender Network. Sixoxela ebobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha uhlelo oluphathelane labesifazane. Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amapholisa athi sokule nombolo zocingo abantu abangazitshaya nxa befuna ukubazisa ngalabo ababaleka endaweni lapho abagcine khona ezama-quarantine centers. Olivalelisayo, ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.